Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilugandaba kola mugela msakazweni wa Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 Mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye nodaba lwegugurahundi.
Sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe.
Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla le-MDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi izanu PF ibifakeke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto ezichineyo, more than 10 is moto.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi. Abantu abaningi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi, bafika phandle kwamahofisi e-United Nations lapho umkhokheli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba seMandebeleni andubana benikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli? Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khona apha kwele-South Africa. Sihambisa ipetition yethu ebikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele udaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu, kanti labantu bethu bebezile ngobunengi. Yonke into yahamba ngendlela ekade sihlele ngayo, okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele, inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulone le-South Africa lakwamanye amazwe, kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazi samazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations, kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa, ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Lethwaba usithembisile ukuthi ke incwadi yethu iza kuyafika khona le phezulu kwabayibo abakhangelele ngendaba eziphathelana lalezi kade sizethula kibo. Wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kungekudala okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyimthwakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe udaba lwe-genocide ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi kungakho-ke kathesi sesikhuphula izinga sesithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland le migenzo esithi yimthwakazi sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungelasivumelwano samandebele labantu besishoneni kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siye ezabelweni singena sichumayeza abantu bakithi ngevangeli self-determination ukuze lalapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZANU PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. UChamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders yamacommunity labantu abachiyeneyo ke endaweni ezintathe urungwe ekaroyi lasemagunje okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu ndakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi izana uPF ibifake ke abantu abale mawuyibona chiyene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esichiyeneyo more than 10 izimota ke ezi-central intelligence ebezifaki ukubana ke zimise uhlelo lethu kodwa ke izizukulwane zezimbabwe labantu bonke jikelele babemanyane bonke ukubana uhlelo lethu luye phambili njalo kungabi lo muntu ongamisa ke ama-program ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uza kuya ngaphi umongameli?
Zaya ke lapho esingakangeni khona emashonaland west so sizaziswa ke ekuseni ukubana hhayi namhla sihamba lapha lalapha kodwa ke ngikwazi ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lethu ukubana ke siye ezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lomanyano yenguquko yelizwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Yamatitshala eZimta ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni womabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement ukuthi kuqakathekile ke ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisa banjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba lokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi, lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe sirepresenta ababalisi bonke wenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina sekuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi, lokho nxa sikukhangeleka kusoze kwenzakale. Yiwumsebenzi wethu ukuthi sifikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lokiji. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezesa ayilahlelo lokwazisa uZulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezijeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembisa ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini? Kwamanye amalokitshi akhona amagetsi.
Amalokitshi amaningi ahlangana lodubo olufana nalolo olomganweni. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi logacitshayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lakho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganweni layo kibophumula south khona phana lakho uyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokho. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane kumbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama-faults athile ayenzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ungathatha umzekeliso owendawo enjenge-North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangela izindawo enjengeHillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama-faults athize ukuqambuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe dubuka kwezititsho kwenzakeleyo. Siyeze siba lezindawo ezinjengabophumula south ukuthi amagetsi abehambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kodwa ingasatshela abantu ukuthi izacitsha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshele ukuthi ugetsi uhambile ngenxa ye-load shedding, kukanti bona begzesa yibo ababe besebenza babe sebecitsha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezititshi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kabaxoxisane lezakhamizi ukuthi izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable mbululo oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benyelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa isikhathi bani lawo magetsi xa ihamba ngesikhathi esithize benelise ukuthi balungisisa bafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba le time table kuyancedisa ngoba izakhamizi zabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi yabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo, ngesikhathi esinje yabe ingekho labo benelise ukuhlela inhlelo zabo. Khona kana sala sikukhuthaza kodwa ke sikunanzelayo ukuthi uzesa xa simqathanisa lo BCC akufanani ngoba uBCC uyabe ekhiphe itimetable yakhe eclear ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi. Kodwa uzesa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sebecijile ukuthi ubuya nini uyabe ungakwazi. Kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcine sokubulala ezinye impahla, kwesinye isikhathi ahambile ngalonke. So ngokunjalo-ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi uzesa kayiphume le-timetable kumbe uluhlu lokuthi bazacitsha nini balayiteni namagetsi abo, kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kagetsi kumbe zibekwazi ukuthi zizasebenzisa ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokhu abafuna ukusebenzisa ugetsi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi adlula i-9.2, 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi abangama-25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayi-9.2, 18 leMasvingo abayisikhombisa, 7.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esisuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare, uncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsheketsa ayelayo esambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani uTiyo 7 yabingelela undawana zonke lapho isakazo ofinyelela khona. Ngibonge kakhulu ukusizwa indaba mhlana malanga ezikumakini isenzela umsebenzi ube lula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakaza abahle njalo abathandekayo. Ngisicela ngumhlali ohlala endaweni yaseNyamendlovu. Khona isigaba laphana sizothiwa iMakhokhomba lapha abaningi basazi abazi. Yazi sinohlupho umsakazi laphana. Bengicela ukuthi mhlawumbe yo umhlonitshwa uRobert Mpofu lapha umdudla nguye owasisiza sizinkatazweni ngejojo. Ujojo lalikhona laselivuza sina singabantu abahluphekayo kule ndawo. Besicela ukuthi manje ijojo lyangasela amanzi ingalamanzi linjalo lejojo. Besicela ukuthi mhlawumbe ma uwenza esibizele injini, injini elapha ayisekho siwazi yaphi yatshontshwa, mhlawumbe ayisekho. Abantu bayahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa obhedibofu laphana baba. Thi sicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini enye endala mhlawumbe maunako wakho usize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba. Sicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu.
Uma siyazama siyazama uvumo imali ayikho kodwa besicela senjwa omkhulu ukuthi mhlawumbe lisisize kakhulu indaba yamanzi emakhokhomba lapha ni Jojo lizocela ukuthi umoya lisiwa phezulu lapha life sibe simuza kaningi kanti ke atungasiza kakhulu siyacela sicelela thina siza khamuzi kule ndawo sicela kakhulu sincongcozo siyathemba ukuthi ukusizwa ngiyabona
bandizela uphelo umomane azinike
amachono mahlaba Sisewozoli Nembono nje mbile mthathe emine sibe sithi na on behalf of abakhokheli bethu sesina sikufake straight izikhalazo zibakha engizama ukukutsho ngokuthi indawo iyagula indawo iphula umsebenzi kwamkhulu kodwa abakhokheli elibethu umsebenzi wabo uba mshana sibe sina ngakuyenza maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi indawo yakho meaning ngathi indawo yakhula sithi in terms ukuthi amanzi education lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha kuyanga kuyaphila ngamafitshane nakube kanjalo sacela impendulo esuka okokucina within the community don't want to isigaba siyakula yaevuli akathimu encandanga bayithi ihozoli yantazi iyakula jamagina pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana perform abafana they are eager to perform at any level so lokho sikufaka ku ministry ya sports please give us inake bono siyabona
sanibonani balandeli bestudio kuyahlupha owezandla iyahlashiza problem bathi ezimbabwe ifreedom condom ezimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafana langabe bekhampene be free uchamisa abafanelanga be kanti sasilwela bani ngoba dina siya empini sasiyalwela abantwana bezibabu noma nguba kathesa kusavunye sokufanele siswe izandla kuze kube phakathi ukuthi khona ngoba thina asinawe ama powers ukuba sizibona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakathi singazi kuliqiniso lingakanani lelo makuba befakelwa masanjini besola ubuso wabo lokuthi bonifanele umhlobo hodwa uqembeni hodwa into engavulwayo engavuhlaba wona kuthe khona ngamasanjini ngamasanjini zanje kanjani kuba phela omunye lomunye umuntu fanele abe lelungu ezimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hayi ngamasanjini la asenza abantu basebutheni America bafuna babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu ezibabona bakhuluzi abafuni ukukhulunywa ngakho hayi ezimbabwe hayi abantu abakayi azisaphiwa abantu abanye babo
salubonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngikwelisa South Africa ngicebisa labafowethu laba bafika ngapha egoli sebevuke ukungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo mali ngenela abantu lidinga imali yekelani kurepha lidubula abantu khathi lingamasela njani lingabomafundanini singalibambo yi-1 sizomthontisela iplastiki shuwa lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuya ekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asike sekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenzayo iyayangi sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale Zimbabwe likwenzi ngoba balirata yekelanini ngiyajabula le audio ma ingafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga
Salibonani. Ngiyalibingelela lonke abantu bezimbabwe. Ngibingelela bonke abase Europe, abase Africa, yonke abantu bezimbabwe. Ngiyalibingelela lonke labasiphathela loluhlelo lwestudio 7. Ngiyalibingelela. Mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngingumama weplant. Ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu sonke ebazali sikhangele ukubana iZimbabwe yethu ingakhulule kanjani ebugqilini obunje singayikhulula njani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asibeni lombono ngaphakathi kwenhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu ongasikhululela iZimbabwe kuphela iZimbabwe umuntu ongasikhululela yena ngisho kuma opposition party singakhulumi ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo ngifuna ukukhululelwa iPlumtree ngisho ukuthi sikhumbulele abantwana abeZimbabwe abahluphekayo wonke yikho engikukhulumayo siyamazi simkhangele ongakhulula iZimbabwe siyekele ukubamba lapha nalapha 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 kuza sisangaphi uma kungakhululekanga iZimbabwe uma iZanu ingaphumanga embusweni kuza sisangaphi uma ingaphumanga embusweni kuza yala lokho ekunje abantwana behlupheka besemazweni khumbulela umntwana ozalwa namhla khumbulela umntwana ongafundiyo esikolo khumbulela ukhumbule konke nje ngikhuluma ngisemplumtree esikhalangeni ukhumbule ledamu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabuka nini angifaki izinto ezinene lingalungiswa lingalungiswa ngubani
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa ukulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamademocrats unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakugabhu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Yabona mnumzana Gandhi ngendlela uMongameli Biden waphatha ngayo indlela ye team letha masocha akithi from Afghanistan back. Azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i team letha masocha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasosha wonke ngakaphumi wonke laba abantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale lokutranslator e-Afghanistan uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala balungiselwa sibili kusesela amasosha konke okuTaliban laba bengakabuyi uyabo so into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasoka bale suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasosha I think angu-11 so khona ukuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasosha afile and futhi amasosha lana afela khona phana e-airport yangikhona naleyani okwakuthiwa khona kula masosha vela ewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo so ukuthi ngathi uzaluza hayi lapho kusekhatshana kakhulu ngoba okuyinto kwakhona you know bazinto zepolitics khathesi abesesikhohlwe ngakho.
Ke sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus siyabona ukubana sokukhulunywa njalo ukuthi kungaba le ndingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu ukubona njani lo?
Mnumzana Gande igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele and lokho libuya ngendlela ezehlukeneyo njoba sibona futhi lakhona apha e-UK sesizwa kuthiwa sokulenye okuthiwa i-Delta Plus uyabona so into eyenzakalayo ukuthi amazwe amanengi avala ngokwehlukeneyo ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye and into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amanengi e-Asia lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amanengi ama-companies avalile amanye avula so uyabona sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangkhona sezibuya mbijana mbijana njalo sezidula uyabo so i-supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi iAmerica isithola izinto eziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula so ukuthi kunje amapetrol njoba sibona sekhwelile le zinto emarestaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba abaordayo ngabe business bafuna ukuthi benze iprofit so kumele bekhweze intengo zakhona
umnumzana Muzobanzi Ncube ngowakoKapu esilobela kodwa ehlala ngapha eWashington DC singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurawundi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.